Okokuqala, asikwazi ukuthuthanisa use-South Africa. Okwesibili, asiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganiswe no-president weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba u-president wethu nguye waqalisa isikhulumo lezi ezepolaki lezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe lezokuletha umanyana weZimbabwe. Kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engalaqiniso layo.
Kodwa inkulumo zepolati elikhuluma ngazo, ubaba uThamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yizanu PF lamanye amabandla lawo amancane.
But elinye iqiniso okumele linazelele baba Thungamile ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena sebona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-president etshiyana nowakhe upresident. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulume thena upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi siphi. Kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala beSouth Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UThamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha. Andubana kuyiwe kukhetho, lithi ngalokho?
Kulula nga umuntu ekhuluma ngakho masayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lo khona uhulumende wakhethwa ngabantu. Uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka awuka 2023.